Okwakuqala yindlela ebesisebenza ngayo njengebandla. Lapho kwasokusobala ukuthi sesisukile kundlela yokusungula yokusebenza esasivele sisebenza sihlonipha ezinye indlela zokusebenza kwenhlanganiso. Okwakuqala ukulandela kwesisekelo sombuso esenhlanganiso yethu. Kwakhanya sesilahleka kakhulu entweni eziningi. Engakubalisa nje kukunengi ukukhethwa abasekeli bakamongameli ababili ngo-2016 umongameli osowasithiyayo ngokungaphandle kwe-constitution wakhetha uChamisa lomnumzana u-Elias Mzuri. Lokhu kwasikhathaza ngoba sazama ukuthi sikhulume ngakho, sizama ukuthi sikuqondise kulungiswe kodwa kwehlula. Okwesibili okwandihluphayo kakhulu yindlela esabumba ngayo ukusebenzelana ndawonye umanyano lamanye amabandla ku-MPC Alliance. Lapho njalo owabo khona ukuthi sehluleke ukuthi sitshelane ukuthi kulento enje njalo sibuzane ukuthi siyibambe kanjani. Kwakungela muntu wesindebeleni wayekhona kuleyo committee yakhona, njalo sinje siyibukhokheli asizange sibuze ukuthi sikubona njani kulokhu osokumisiwe. Yikho sakho sikubona ukuthi lokhu asisahlonitshwa njengabantu bolusu lolu, sesikubona ukuthi sesiyenzela sesichathangelwa ngabantu abavela kulusu olulodwa, ikakhulu khona le edolobheni elikhulu leHarare. Yikho kwangihluphayo kakhulu sibili ukuthi pho singasebenza njani. Okwesithathu ibudlwangudlwangu obesobukhona kwinhlanganiso. Ngilethemba uyakhumbula lapho sathi sihlangene koBulawayo singama-provinces amathathu, sathunyelwa izigebengu ungabafana okuvela kwezinzindawo ukuthi kubuye kuzosihlukuluza kusitshaye. Ngibe sengisithi okwesine okungathi kwangikhathaza kakhulu yibandlululo kade solusobala. Besokusobala ukuthi sokunobandlululo olukhulu okomhlobo. Ngibona ngathi uyakhumbula udaba lokudinga ozabamba nxa umongameli wethu wasethe wasephathwa umkhuhlane kakhulu njalo waze wasishiya. Kwabo sobala khonapho ukuthi hhayi abangapha kwele Mandebeleni kukhanya ngathi ngabaphakazelelwa ukuthi bebambe bekhokhele kubandla lelele MDC. Sabona sisakhala sonke esakuzwayo sezwa sokutshelwa abantu ukuthi i-National Council ihlalile. Ikanti-ke yinto enkulu kakhulu nale yasikhathazayo abantu. Yikho-ke sengikhanyele konke lokhu lokunye njengeke ngikubale ngikuqedise. Ngase ngikhanyele ukuthi pho ikusasingathi kuhlanganiswe nayo.
Ye, sike sezwa imbiko ethi yona usuzasungula ibandla eliphikisayo. Kuliqiniso yini lokho?
Ngasine ngisungulayo. Engakubika kubalaleli ukuthi abantu yibo abakhathazekileyo, abantu yibo abadinga indlela zokuthi kuyini esingakwenza njengabantu beZimbabwe, ikakhulu abahlala kulusu lolu olwamaNdebele, ukuze sihlonitshwe njengabantu, ukuze lathi sisukume sizikhulumele singakhulunyelwa. Ngoba kukhona kathesi ukuthi ungananzelela abantu bendawo le eMandebele abazikhulumeli bayakhulunyelwa. Yikho-ke abantu bakithi bathi asonto abangahlala beyibukele beyijabulele kube ngathi sokuyinto eqondileyo. Kumele kulungiswe, kumele abantu bekhulume ukuze kuqondiswe lokho, kungabi khona ubandlululo elizwe.
Kodwa-ke bakhona abanye abathi kanti nxa wawulazo lezi zikhalazo kungani ungazethulanga kumongameli umnumzana Tsvangirai esaphila?
Usupho lukhona ukuthi sesikhuluma umuntu ongekho, kodwa laba abaziyo ebenisebenza labo siyibukhokheli be-MDC bayakwazi sobala ukuthi okamoyo kakwazi ukufihla ukuthwala into esifubeni nxa engayithandi. Wathi nxa sokukhethiwe o-vice president ababili sahlala phansi lo mongameli for over 2 hours endlini yakhe lapho sasikhuluma ngodaba lololu ngisitsho ukusola ngangusola ngendlela okwenziwe ngayo ukuthi into le kayikho emthethweni lokunye nje okuningi owakuzazalwa yikukhethwa kwabasekeli bakamongameli laba babili besilwethula emhlanganweni mhlaka 28 July ngomnyaka odlulileyo sikhuluma ngodaba lololu olokubumba i-alliance lakho sakhuluma sobala ngatsho okungalunganga ngakho njalo ngatsho lokuthi inyathelo bani enza lithatha nxa kungalungiswa kodwa kumele ukunanzelele ukuthi loba ungazukhulume sibangaki kubukhokheli bono ku-standing committee out of ama-members angafika ichumi lasikhombisa abantu abavela kulolu luhlu bane kuphela so kusitsho ukuthi ungaze ube lezinto ofuna zilungiswe kuba nzima ukuthi libane akutsho ukuthi nxa libane lonke libone okufana nayo ethi labo libabile libone okufana nayo elisola izinto so nxa singakulungisanga lokhu sizahlala ipolitiki yaseZimbabwe iluhlupho ikakhulu ebantwini abavele esiNdebeleni lapho ukuthi ama ilizwi labo kumba amazwi abo abe malutshwane inyathezelwa ngamazwi abantu abaningi kumhlanganiso yasebukhokheleni so asiqinise ukuthi asizange silwethule lolu daba kumongameli besilwethula sikhathi sonke esingakwenzanga yikuthi sisuke sihambe siyehlaba umkhosi ngoba thina esasukufuna ikwakha sasinindezela ubuhlungu sibubambezele ngaphakathi kodwa kukuningi ezinye izinto esizisolayo
manje ubona njani unkosazana Thokozani Khuphe imizamo yakhe yokuthi ayale elokhu esebenzisa igama le-MDCT khona kukhanya kulokudonselana okukhulu kangaka
angeze ngimkhulumele umama uMakhuphe kumbe ngimnakanele ukuthi unakana kodwa nga akade mhlawumbe engadinga umbono wami ebengakutsho kuye ukuthi akusizi ukuvangisa into yabanikazi ngoba kusobala ukuthi inhlanganiso le MDC isinabanikazi and abanikazi yibo labo esibabonile beyithatha ngodlavukelo beyithatha bengasebenzisi isisekelo senhlanganiso yethu yikho engunanzelelayo ukuthi kuyamchithela isikhathi kuyakwenza abantu bengazwisisi ukuthi kanti ikakuboni na ukuthi phambili ufana lomuntu oqondane lelitshe ongeke walidilisa ngoba nxa abantu laba sebethe bona ngokwabo bathi sesikhetha owethu njengoba besebenzisa ubuningi babo kusho ukuthi bazamkhetha bazamfaka njalo bazayephula i-constitution isisekelo sombuso besephule nxa befuna okwabo uhambe yikho ke ngakutsho kuye ukuthi hhayi kukuye ukhulile kwezepolitiki laye kazibonele ukuthi mhlawumbe ndlela banafuna ukuthi eyilandele mina ngikhethile indlela yami ngathi mana ngishiyane lalokho esenzekane lapho ngithi nxa mhlawumbe nginakana labanye abantu kusitsho ukuthi uyecenta umuzi angitsho nxa ungasafunakala ekhaya kuqakathekile ukuthi uhambe uyecenta umuzi wakho ungabi lokhu uyalela ukuthi hhayi ngoba lami ngayakha indlu lapho indlu leyo ephakathi ekhaya ngeyami so kamphunzi kuqakathekile ukuthi nawe unakane ungahlukumezi abantu abakulandelayo abantu abakulandelayo labo benakane bekhululekile.